uzuluphume ngobuneni esiya emkhosini oqoqwe ngokusebenzelana kwabenhlanganiso ye-Election Resource Center, ERC, le-Zimbabwe Human Rights Association, ZIMRIGHT, owenzelwe emavinkilini awechigovanyika emzini waseSt Mary's echitungwiza. Izakhamizi zalumango ikakhulu abasakhulayo bebukele ngenjabulo ukuza kwabaculi beqembu labesifazane asebebatsha le-Syndicate Sisters uGusty Warrior loSoldier Love. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kuZimRIGHT, uNkosazana Cynthia Majoro uchasisa ngokubafucileyo ukuqoqa uhlelo lwalolu hlobo.
Siyaphumasa sika kumaprovinsi wonke angu-10. Siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bephume beyerejista. So siyabe silama-transfers angu-10 aphumayo ahamba indawo ezihlukeneyo. Abantu abantu baphumile sibili and baningi abantu abahambe bayerejista, yikho esikuthakazelelayo. Akhathe siyafika emaphandleni, sihambe emaphandleni sibila soze siyingene emathangu-10.
Bathi kuningi abakunanzelele njengenhlanganiso ukuba yizikhexe ezimele zilungisiswe ngoba kusephula amalungelo oluntu. Lokhu kugoqela ukuhlawuliswa kwabemaphandleni ukuthi bathole incwadi efakaza ukuba umuntu uhlala ngaphi kwendawo.
Sathola ukuthi amanye ama-registration centers abantu abahamba lama-wheelchair kumbe abantu abakhulileyo baye bengakwazi ukufika, amanye bebu-second floor njenge-Mount Pleasant Hall, i-registration center yabo ibiphezu kwe-stage. So sisegabhaleli nje incwadi sacela ukuthi bespeci i-registration yabo. So kathesi basho bayehlisa bafaka phansi.
Bebekhona abasebenzisana nabeZimbabwe Electoral Commission ZEC, ama-voter educators, okubalisa uMnumzana Tholani Siwela, ukutholisa uzulu ukuba kuyini okudingakalayo ukuze umuntu anelise ukubhalisa igama lakhe ukuze abe nelungelo lokuvota kukhetho oluzayo.
Siyakucela mzalwane ukuthi wena ungabuya ema-registration centers ethu, siyakunika ifomu okuthiwa yi-BR9 lisebenza njenge-affidavit form. So wena ungabuya siyakunika ulifile. Ifomu leli alithengiswa, uyalinikwa mahala. So ungabhadali imali yokuthi unikwe ifomu lenelo. Khona ngale tentini sinokomisi of ot uyakudindela even ifomu lakho eliyi-BR9 ukuthi enekele ukuzorejista.
Uqonqosele ngokuqakatheka kokubhalisa kunsuku ezibekiweyo kulabo abahlala eSt Mary's, insuku zakhona zingakedluli.
Isilisi yethu ngapha eSt Mary's sizavala mhlaka 25 October, but singavala ngapha eduzane lezindlini zenu. Siyabe sikhona emakoni shopping center, siyabe sikhona even ema-offices ethu akhona ngale bomakoni. So wena okudingakalayo ukuthi wena rejista namuhla ukuthi wena ungakhethi isikhathi ukuthi silandela thina, ngoba ngapha sililandile lonke ukuthi kwanise ukurejista.
Abe-ERC leZimRIGHT bathi balethemba lokuba kuya kuthi sekusiyaphela isikhathi esabekwayo ukuba uzulu abhalise ukuba lelungelo lokuvota, iningi labasakhulayo kakhulukazi abazavota okokuqala bazakwanelisa ukwenza lokho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Gama.